Ngibona njengani ibudget le isilethe ubunzima obukhulu ebantwini ngoba kulezinto eziningi esezikhwelile kodwa abantu balokho bengela mali eyokuthi bakuthenge. Ukhwezo wentengo eyamagetsi kumbe imbhadalo yamagetsi lama toll gates yizo ezinye izinto engibona njengani ubaba uMthuli kayenzanga kuhle ngoba uzakhangela ungakhangela uzabona ukuthi intengo yamagetsi injengentengo yefuel uzaba ngokuthi ezinye izinto ezilungiswa ngokusebenza kwamagetsi zikhwele njalo zilanda zilanda intengo le esikhwelile khathesi. Indaba enjengama toll gates sekusitsho ukuthi intengo yamabhasi le transport isiza khuphuka especially i-transport leyo emaphandleni kumbe ephuma kuma towns ngoba ama toll gates ukukhwela kwawo sekusitsho ukuthi intengo le ama transporters bazayitransfer ebantwini.
Nxa ngikuthola kuhle mnumzana Kutshera uthi wena i-budget kababa uNcubele isilethele uZulu weZimbabwe ubunzima obuphindiweyo.
I-budget leyi isitshiye abantu basebunzimeni obuphindiweyo ngokubona kwami ngoba ubaba uMthuli into azidleleyo izolo izinto ebe singasikhangelelanga njengabantu imali ayikhwelanga ama salaries abantu kawakhwelanga kodwa ama services alokho ekhwela so sitsho ukuthi abantu sebephila nzima ukwedlula izolo kumbe ukwedlula ibudget lingakabuyi.